ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Lechana njani mthwakazi olamukela ku Studio 7 ngenjabulo ngolwesine mhlanga 19 kumabasa 2018 ngontungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Lokhu okwenziwe uhulumende ayisiyo yalezo ndlela ezibekwe yokumelelayo. Uhulumende ayemthethwandaba ukuthi isebenzisane sizikhalala umsebenzi. Mina ngifisa ukuthi ngizixhosha umsebenzi. Lazo zizivikele ukuthi zinike izizathu zazo ukuthi indaba kungafanelanga ukuthi zixhotshwe.
Uhlangothi logatsha lwezempilakahle olwe Health Services Board solumeme bonke abongi abakumpentsheni laba kukhefu ukuthi babuyele emsebenzini kulandela ukukhalala umsebenzi kwabanye babo.
Qakathekile ukuthi siqalise kakutsha ukuxoxa abantu isikhathi sesekhona ukuthi wonke umuntu ongazange athole ithuba lokuthi ahambe erejista ukuvota ahambe ngalesi sikhathi.
Inhlanganiso ye-Christian Alliance isizungule umkhankaso wokukhuthaza amakholwa esiKristu ukuthi ayebhalisela ukuvota ngobunengi. Umphathintambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa uthi uzahlangana leziphathamandla zeMelika kuliviki ezicela ukuthi zesule izijeziso ezafakelwa iZimbabwe yiMelika. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhlangothi logatsha lwezempilakahle olwe Health Services Board solumeme bonke abongi abathatha umhlalaphansi labakukhefu ukuthi babuyele emsebenzini kulandela ukukhalala umsebenzi kwabanye babo abafuna uhulumende abakhwezele iholo njalo alungise lokunengi okuhluphayo ezibhedlela. Ngakwelinye icele inhlanganiso elwela amalungelo abongi eZimbabwe Nurses Association ithi iza kwelapha abantu kusasa e-Africa Unity Square eHarare kanye lasesithi olukobulawayo emini kusasa ngendlela yokusiza izigulane kungelambhadalo. Embikweni wethu le namuhla inhlanganiso le ixwayise abantu ukuthi babuye kumaklinika la begqoke impahla ezilombala omhlophe ngendlela yokubaxhasa ekutshengiseleni kwabo ukwenzela ukuthi uhulumende alalele izikhalazo zabo. Umumo ubikwa umubi esibhedlela njalo uhulumende uthi usebaxotshile bonke abongi abakhalale umsebenzi. Kodwa ingcwethi kwezemithetho yamalungelo ezisebenzi umnumzana Davis Ndumiso Spanda utshele usanikile mhlanga weStudio 7 ukuthi akukho emthethweni ukuthi izisebenzi zixotshele ugatsha olungasomqatshi wazo.
Akukho emthethweni ukuthi umuntu ongasiye namqhathi wabantu abaxotshe ikokokuqala. Zonke izisebenzi zikahulumende ukhona oziqhathileyo ezikuthi ngesilungu yi-line ministry. Kodwa umuntu kaphongukuxotshwa nje kulalokhuyana okuthi umuntu kumele aqale anibe ithuba lokuzivikela ecaleni aletheswayo. Ungakhangela kuhulumende kulo statutory instrument 1 of 2000, ukhangele kuhlangothi lwamanesi kule code of conduct yakhona la elandelwayo, ukhangele kuprivate sector kuma-companies or ama-NECs kuloluhlu lwemthetho elandelwayo. Akukho emthethweni ukuthi abantu bangaxotshwa ngokutshelwa kum-TV kumbe iradio kumbe okunye okunjalo. Lo nalowo muntu kumele abhalele incwadi eqondana laye ngoba wakhathwa eyedwa. Kuthi wezivanisi kwethe sicaleli nje umuntu abe lelungelo lokuzivikela.
Njengoba uhulumende esekwenza lokhu, kuyini okungenzakala lapha? Singabona bemusa emthethwandaba njalo bengangoba kulolu
singazi ukuthi ngaphakathi bakhulumisane bafika nga. Kodwa nxa silandela lokho esikubona emaphepheni, abantu balelungelo lokuthi-ke baye emadali nxa sebebhalele izincwadi batshela ukuthi usuxotshiwe umsebenzi. Ngoba kwamanje nxa ungakabhalelwa ngumkhathi wakho wakubhalela incwadi yakho wedwa wathi usuxotshiwe, ungaza ukuthi wena usuxotshiwe. Into engenzakala yikuthi izisebenzi lezi zidinge amagqwetha kodwa ngokubona kwami angisiboni isivi kuhulumende alaso ngenxa yokuthi uhulumende kazange ethese laba bantu icala njalo kabanikanga ithuba lokuzivikela.
Kulungile ukuxotsha izisebenzi nxa sithi ziyatshengisela zifuna ukwengezelelwa iholo kumbe kukhona ezikwenze ezingalandeli umthetho.
Kodwa nxa zingalandelanga umthetho akusho ukuthi uhulumende laye ephule umthetho enze umathanda. Lokulezi ndlela ezibekiweyo emthethweni ukuthi nxa isisebenzi sakho sesiye sakhalala umsebenzi okungekho emthethweni wenza njani. Lokhu okwenziwe uhulumende ayisiyo yalezo ndlela ezibekiweyo. Bekumele laye uhulumende aye emthethwandaba ukuthi izisebenzi zami sezikhalala umsebenzi. Mina ngifisa ukuthi ngizixoshe umsebenzi. Lazo zizivikele ukuthi zinikeze izizathu zazo ukuthi indaba kungafanelanga ukuthi zixotshwe.
Kuyikuthi kungasiwana emthethwandaba lapha njalo zinqobe izisebenzi babiselwa nje emsebenzini kumbe kuba lendleko zemali njalo labana abasebeqhatshiwe bonake
kuza kuya ngokuthi abawamelayo bacele ukuthi idale lenzeke. Bangacela ukuthi idale lithi kababuyele emsebenzini. Bangacela ukuthi hayi njengoba uhulumente evele ngasabafuni kubhadalane izimali ezithile sokuthi ngama-damage nxa bephumelele. Ngomthetho okhona kuthiwa lalowo oxotshwa emsebenzini kumele aphiwe i-retrenchment package. Khuluma ngomthetho owe-labor okhona.
Umnumzana Davis Ndumiso Spanda, yingcweti kwezemithetho yezisebenzi. Ubekhuluma ecingweni lo sithanekile emhlanga we-Studio 7 ekobulawayo. Inhlanganiso yamabandla okholo lwesiKristu iChristian Alliance sisungule uhlelo lokukhuthaza amakholwa ukuthi abhalisele ukuvota ngobunengi njalo evote kukhetho oluzayo. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Amakholo eZimbabwe angakenelisi ukubhalisela ukuvota phansi kohlelo lo-BVR lonyaka ukuba abakubone kungumlando omqoka ukuba bayebhalisela ukuvota bagcwalise ilungelo labo lokuvota. Inhlanganiso ye-Christian Alliance isichaze ukuba basungule lolu hlelo ngoba bananzelela ukuba maningi amakholwa angabhaliselanga ukuvota. Umqondisi we-Christian Alliance umfundisi uSen Sibanda uchasisa isizathu sokusungula lolu hlelo.
AmaKristu eZimbabwe yiwo amaningi kakhulu, yibo abayenza ixuku eliningi elabantu abalapha elizweni lakithi. Ngakho kuqakathekile ukuthi kathesi njengoba lumsebenzi wokurejista abantu ukuthi bevota, kuqakathekile ukuthi alise kakutsha ukuxoxa abantu isikhathi sesekhona ukuthi wonke umuntu ongazange athole ithuba lokuthi ahambe erejista ukuvota ahambe ngalesi sikhathi.
Namhlanje iChristian Alliance incedisa abantu ukuba bayebhalisela ukuvota eChelanyemba eKhezi njalo bakhangelele ukubhoda ilizwe bekhuthaza abantu ukubhalisela ukuvota.
Sikhuluma kanje besisedolobheni laseWange, lemakhaya aseduzane laseWange. Sisebenzele kakhulu ngelanga leli eledlulileyo, siqala abantu sisebenza lamabandla. Ikanti ngolwesine sizabe sisemaphisa eKhezi, singena yonke indawo yeChelanyemba, kuzo zonke izindawo zeKhezi, sincedisana labantu ukuthi beregister ukuvota. Sizasuka lapho singene kwamanye amadolobho.
Ilunga lebandla le-MDCT, unkosazana Helen Mpofu, omunye wabahamba befundisa lokukhankasela ukuba abantu bayebhalisa, ukhuthaze abakukhefu ababengenelisanga ukubhalisa ukuba benze njalo.
IZimbabwe ayikhululekanga, ngcono sibambane abantu behambe be-register ngoba lokhu kuvuliwe. Be-register sikhulule iZimbabwe.
IZimbabwe iphakathi kokubhalisela abantu ukuyavota ngaphansi kohlelo lwe-BVR oluqale ngomfumfu ngomnyaka odluleyo njalo lokhe luqhubekela phambili luza kuma ngemva kwesimemezelo sikamongameli Emmerson Mnangagwa sosuku lokhetho. Iningi labantu liyehluleka ukubhalisela ukhetho oluzayo ngoba iningi labantu alilancwadi zokuzalwa kumbe izithupha. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Y Yebo, mthwakazo muhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi athi 909 medium wave 4930-6065-15460 laku 13860 kHz ku short wave. Lingakhohlwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook kukhasi leVOA Ndebele ngomvulo. Vulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp unombolo ezithi 0012024650318 ngiyaphinda njalo 0012024650318 ngenani njalo ku Facebook kukhasi lethu LSVOA Ndebele.
Umphathi ntambo obona ngobudlelwano phakathi weZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo sekudaze ukuhlonitshwa kwamalungelo abantu ngohulumende kanye lenkululeko yabo kungakhathalekile ukuthi bangumhlobo bani bakhuluma endimi bani ngabaluphi ukholo kumbe bangamalunga aliphi ibandla lezombusazwe. Kubika uEzra Chisaspanda.
Umoyo wethule amazwi la emkhosini wokunanza ilanga likazibuse esigodlweni seBhilitane eLondon. Umkhosi lo wenzelwe esigodlweni someli weZimbabwe njalo umphathi ntambo weBhilitane obona ngezwekazi leAfrika unkosazana Harriet Boldin lomeli weBhilitane eZimbabwe unkosazana Katrina Lang bebekhona kanye lezi zalwane zeZimbabwe ezihlala kweleBhilitane. Umnumzana Siphosiso Moyo uqonqosele ngokunanzwa kwamalungelo abantu.
As we gather here today, let us learn to cherish our freedom.
Njengoba sihlangene lamuhla, asifundeni ukuqakathekisa inkululeko yethu. Sisenza njalo, siqakathekise, sihloniphe lenkululeko yabanye. Laba abanye bengaba ngabavela elizweni lethu, kodwa belandela omunye wabozombangazwe, kumbe belandela olunye uhlangothi lwenkonzo. Kube njalo ngabakhuluma olunye ulimi olungasilo lethu, bevela kweyinye indawo engasiyo yethu, kumbe bengumhlobo ongasiwo wethu.
Umoyo uqhubeke ethi uhulumeni wakhe wenza yonke imizamo yokuthi asebenze lamazwe omhlaba ogoqela amazwe ake abuswa eBhilitane awe Commonwealth.
Our national ethos impels us to seek full readmission into the Commonwealth of Nations.
Umvutho wethu njengelizwe sidinga ukubana sibuyiselwe kulo umanyano we Commonwealth of Nations. Ukuqinisa kwethu lokugcizelela ngokufuna ukubuyiselwa kulo umanyano omhlaba wonke. Ngiyalithembisa ukuthi umongameli wethu uzasebenza kanzima njalo yathembisa lokuthi bonke abantu ngasezweni lasekhaya baza ngena sibe sonkenini kuleyi internationally organization iCommonwealth.
Umeli weBritane eZimbabwe unkosazana Katrina Lang uthi iZimbabwe izawamukelwa ngezandla zombili ngacela ukubuyela kuCommonwealth.
Zimbabwe is not yet back in the Commonwealth. Ingqube zikuyo iZimbabwe ukuthi icele okusemthethweni masinyane njalo sizasekela isicelo sayo.
Ezinye zezizalwane zeZimbabwe bezulo umkhosi ziveze ukujabula ngamazwi kamoyo zisithi lokhu kuthembisa ukuba umumo ungaguquka kwezombusazwe lakwezenotho nxa ilizwe lingadlelana kuhle lamanye amazwe. Omunye wabo ngureverend Spanda weMethodist Church of Zimbabwe.
Sizile okukhulunywe nguminister of foreign affairs kanye lo mngane wakhe wangapha eNgilandi, bonke batshengisa ukuthi balapho abasigcinele khona kudwini esingakwazi ukuthi kuyini, but we want to give them a chance yokuthi sibone bayenza kanjani. We thank them especially for promising us that there's going to be a level playing field for my elections.
Iningi labantu belukulo umcimbi lithi ukukhuluma kulula kulokwenza njalo amazwi kamoyo mahle kakhulu kodwa ke kungenzakala na. Imela Studio 7 eLondon, ikamela mngiyeza Jesus Banda.
Livestock lamhlanje kuhlelo lwabesifazana sihluzene bomama sixoxa ngokukhalala umsebenzi kwabongila bongikazi. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abesigodlo sebutho lakwelemelika esePentagon bathi akulabufakazi obukhomba ukubana ibutho lakweleSyria lilakho ukuhlasela njalo ngezikhali zalo ezilethefu kulandela ukuhlaselwa kwalo libutho lemelika ngomgqibelo. Kodwa bathi ibutho lemelika eleBritane leFrance azaqhubeka eqaphele ukuvimba lokho. Umnumzana Miguel Diaz-Canel usekhethwe ukuba ngumkhokheli weCuba omutsha. Uba ngowakuqala ngemva kweminyaka engamashumi ayisithupha ukuba ngumongameli ongaphumi emulini yako Castro. UDiaz-Canel oleminyaka engamashumi amahlanu lasikhombisa nguye yedwa obencintisa kulesi sikhundla phansi kwebandla lamakomanisi. Umphathintambo obona ngezemali umnumzana Patrick Chinamasa uzahlangana leziphathamandla zaseMelika kuleviki ezicela ukuthi zesule izijeziso ezafakelwa iZimbabwe yiMelika. UChinamasa useMelika khonapha eWashington DC lapho angena khona imihlangano ye-IMF leWorld Bank kanye labosuwabo bamazwe atshiyeneyo omhlaba. UChinamasa uhamba lequla eligoqela usibalo okhulu webhanga elikhulu lelizwe eleReserve Bank. Uthi iMelika kumele yesule izijeziso lezi kungakayiwa kukhetho. Kodwa iMelika yona ithi kusakunengo kumele kwenziwe nguhulumende weZANU-PF okugoqela ukuqhuba ukhetho ngendlela ecacileyo njalo ekhululekileyo. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ilunga leZANU-PF umnumzana Believe Gawulele, lunga le-PDP umnumzana Edwin Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Izijeziso zomnotho kudala sathi zikhitshwe kodwa ke siyananzelela ukuthi eziningi zangikhona ngama-targeted sanction akhangele iziphathamandla zeZANU-PF ezikade zisephula ulungelo loluntu zisenza ukuthi-ke abantu banyamalale, abantu bangavunyelwa ukwenza imihlangano yabo. Yikho sithi thina izijeziso lezi ziphuma hathi ngokuthi uyacela kodwa-ke ngokwenza. Ngibona ingane kabenze ukuthi izijeziso lezo zikhitshwe ngezenzo. Bangasitshela ukuthi odzamara bangaphi, sivunyelwe thina ukuthi sikhankase siphume emsakazweni singaboni izikhava kuphela. Lathi sifuna ukuphuma emsakazweni njenge-MDC Alliance. Wenze izinto ezinjalo lezo ngithemba la i-America izakhipha la ama-targeted sanctions. Siyavumelana sonke njengamaZimbabweans ukuthi ama-sanctions kasiwafuni kodwa-ke akube izenzo kungemazwi.
Baba Gawule, abantu abaningi bathi ukwesulwa kwezijeziso kuse sezandleni zenu njengezanu PF ukuthi ngakalayo ukuthi nje lihloniphe amalungelo oluntu lihloniphe umbuso wenini.
Ye into ekhona ke ntungameli futhi lapha mbona ngani iqiniso basilikhulumeni linjalo sihlobo zami. Silungiseni ilizwe lethu ngokuthi sime ngeqiniso. Sithini lapho kubonakale khona sithi kubonake lapho kulungiswe khona sithi sivume ukuthi kulungisiwe. Nginanzelela ukuthi inguquko ebekhona ngesikhathi umnandaba ethethe isihlalo sokuba ngumongameli waleli lizwe kube le nguquko eningi kakhulu emele ivunyelwe ngokuthi suswe ama-sanctions la akade khona ngaloko sokwenzakele. Ungananzelela even la kwi-independence nxa ukhangelela izolo lokho othamisa bebekhona phana lapho bekhulumisa kukuhle nje yonke into kusukela khonaphana ngesikhathi umnandaba egcotshwa kuze kube lanamhlanje izinto azikhulumayo lento azenzayo ukhuluma khona okwabo akwenzayo ukusho kusithi-ke ngokunjalo bese sikhangela ukuthi hawu bakithi kanti manje ama-sanctions sengawani njengoba lakhathi sakulokhu kuthula kulungiselela ukukhetho abantu bazikhulumela abantu bazenzela imihlangano bakhululekile abantu kunje sikhuluma amabandlalana azombangazwe ngale kithi kobothotho ngabakhankasa bayenza into endle yabo bakuhamba indawo lapho abafuna khona bangena lapho abafuna bakhululekile futhi angikwazi ukuthi kathi shuwa osokungathiwa ilungelo loluntu elikhulunywa ngalo iliphi ilungelo loluntu olusadingwa ngalokho esesikubonile okuhle kangaka ngabe sikhuluma nje sinje siyasadalala ngendaba yekheshi yemali khonoko kuyatshengisa mhlophe ukuthi kule sabotage ekhona kweyinye ikhona eyenziwayo ngabomi ukuthi izinto zingalungi endaweni yemali.
Baba Ndlovu, yebo ukusilela kwemali kubangelwa izitha zezanu PF na kumbe kubangelwa ikakhulu ikuthi njengelizwe akukho okuningi esikuthengisa kwamanye amazwe ungasilethela imali?
Mina nokagawule sivumelana entweni ezimbili. Okokuqala sivumelana ukuthi ama-sanctions kahambe. Okwesibili sivumelana ukuthi umna ngigagwa ukukhuluma kuhle. Kodwa-ke sithi thina sifuna izenzo hathi amazwe. Ekukhulumeni uyakhuluma sibili umnana ngigagwa ama-sweet nothings okungatshintshi lutho. I-economy ilokhu isehla isiya phansi. Sithi thina uhlupho esilalo eZimbabwe kayisilo lokuswelakala kwemali. Kuswelakala umaneja. Kusenakala uplana, kusenakala umuntu ozenza izinto ziqaqe i-economy yelizwe ithuthuke iphumelele, imali ibe khona, ngenelisa ukuyayibhenka, ngenelisa ukuyayithatha, hathi ukuthi ngingayibhenka isingena emgodini kayisaphumi, yikho esehlukana khona-ke lezanu PF khonapho. Ekuthini-ke i-economy yona ngokwayo iyazisebenza yona, singathi kufana le nature nje ukuthi isihlahla kumbe inhlanyeli ngaba phansi lela ikhule ithini la economy njalo kodwa-ke i-environment ekhona bayehluleka abezanu PF.
Akuyigqibe gawule,
ngifuna ukuqala ngibonge kuba bazala iqiniso alikhulumileyo ukuthi ama-sanctions kumele asuswe. Alokhu ngithanda ukukubonga kakhulu Ndlovu, ngoba abaneke bakhona abaningi labo abantu bakhona bavumi ukuthi ama-sanctions ayalimaza umumo welizwe ukuthi njalo akhona. Khonokho ngithanda ukukubonga kakhulu. Bese ngibonga futhi ukuthi hhayi umnankagwa sibili ukukhuluma kuhle kakhulu. Okukhuluma kuhle kuthi ukuthi akwenzayo yikwathi afisa ukuthi kwenziwe. Yikudiliza kulula kodwa ukwakha kunzima. So ukwakha kuyathatha isikhathi, izinto ziyakhona ezinye zathatha isikhathi ukuthi zibe esemumeni ongcono. Kodwa nabona kwakhathesa abantu beZimbabwe bangamnikelinye ithuba umnankagwa ukuthi aqhubekele phambili emnike i-term lay. Ngile qiniso kuningi aza kwenza akukhulumayo khonokho. Ukuqala nje kwe-MDC ukuthi bebakala lokhu nalokhu la yikuthi kujayelekile nje ukuthi abafowethu nxa sokuyafika isikhathi sokhetho bayabamba lokhu, bebamba okugrawundi, bebamba lokwana, bebamba hayi asiyali kodwa akubuye ngesikhathi esifaneleyo kodwa kungasilo khetho olulandwayo.
Umnumzana Believe Gawule lilunga lezanu PF obexoxa endawonye lelunga le-PDP umnumzana Edwin Ndlovu. Ngesizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Ilizwe leMelika lisanda kuvezela mgceke umongameli Bashar al-Assad wakwele-Syria ukuthi akuvunyelwa ukusebenzisa izikhali zentuthu ehitshayo. Mhla zilitshumi lantathu kuMabasa, amalunga amathathu ohlangothi lwezomvikela olwe-United Nations Security Council olwenhlanganiso yamazwe wonke omhlaba jikelele e-United Nations ahlasela indawo ezithiyeneyo kwele-Syria lapho kuphehlwa khona izikhali zentuthu ehitshayo. Indawo lezi zigoqela lapho okulengcwethi ezilungisa khona izikhali lezi, okugcinwa khona izikhali zentuthu ehitshayo duza nedolobho le-Homs kanye lalapho okulemitshina yokuphehla izikhali lezi. Injongo yokuhlasela indawo lezi ngiyokuthi uhulumende kaAssad angenelisi ukusebenzisa izikhali lezi ebantwini abamphikisayo lokuphungula izikhali zentuthu ehitshayo ezingavunyelwa ukusetshenziswa emhlabeni wonke jikelele. Amazwe ahlasela indawo lezi aceza indawo lapho okuhlala khona uZulu. Lokhu ngokwesibili ukuthi ilizwe leMelika lihlasele kweleSyria kulandela ukusetshenziswa kwezikhali zentuthu ehitshayo nguhulumende kaAssad. Ngomnyaka ka-2017, uhulumende kaAssad wahlasela abantu ngezikhali lezi endaweni ebizwa ngokuthi Khan Sheikhoun. Ukuhlasela okusanda kwenziwa lilizwe leMelika labangani bayo bekukukhulu kakhulu nxa sokuqhathaniswa lalokho okwenziwa ngomnyaka ka-2017. Umongameli Donald Trump wachothoza kakhulu ilizwe leRussia leIran esithi asekela u-Assad owahlasela abantu makhaza eDoma mhla ziyisikhombisa kumabasa. UTrump uthi wafa abantwana labesifazana ibutho lika-Assad lize lihlasele eDoma, ngakho-ke uthi bangeke bayekela u-Assad esebenzisa izikhali zentuthu ehitshayo.
Lawe kungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Kuzipheta ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Abongi labongikazi abaphakathi kokukhalala umsebenzi bathi baza kwelapha izigulane eHarare eAfrica Unity Square kanye lakobulawayo esithi wolukusasa. Inhlanganiso yeChristian Alliance ikhuthaza amakholwa ukuthi abhalisele ukuvota ngobunengi. Kwanele mthwakazi womuhle olivalelisayo nguntungameli Nkomo Matuka Nduna bafuphatile.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.